Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sakazweni we Studio 7 umhlaka 12 lwezi ngomgqibelo ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lweZimbabwe solusondele kodwa ibandla le MDCT lithi nxa kungalungisiswanga imithetho yokhetho kaliyi kungena kukhetho.
Ngabe balungise koloko kasingeni kodwa sizoze sihlale phansi sithi ngoba umthetho kawulungisanga.
Sekufe abantu abane ngengozi ezibangelwe yikuna kakhulu kwezulu kwele South Africa.
Ngoba manje sisandile indaba esimayo kulengane futhi enye ekhanya ithethwe ngamanzi ene 3 years basazama ukuyilandela izolo bathe besayifuna ntambama lapho izulu ngamandla.
Lamuhla sihlaziya udubo lokusilela kwamanzi endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Esekusele inyanga phose ezilichumilane ukuthi ukhetho lweZimbabwe lwenziwe. Kodwa lanxa selusondele lolukhetho, ibandla leMDC lithi kulokhu kungakalungisiswa imithetho yokhetho eyabangela ukuthi leli bandla lithi nxa ingalungisiswanga kaliyi kungena kulolu khetho. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi okwakhathesi ke nje abantu basalungisela ukuthi khona into zihambe ngendlela eqondileyo. Sina sinje so siyabesenza ama meetings ethu ngolesithathu lodwa ngolesithathu senza ama meetings ethu silungisela ku 2018 lapha njengoba libona lana ukuthi kola abanye bethu laba abakuzama PF abahlaliseka siyabesenza ukuthi kola into zethu zihamba njani siyalungiselela laba abakuzama PF liyabona lawo bayalwa ebusuku lasemini bayabulanala kona ngale vela kula into enhle sina ama ziyahlala phansi ibhajethi into akula problem kathesi lokho sibone ukuthi khona sabe singahamba kanjani abantu sebesizwa ukuthi khona abadlabuzane ukuthi ngabe bahamba sibeyovota ku-2018 ukatshana.
Imithetho ke leyo okuthiwa kumele iguqulwe elalisithi lina nxa ingaguqulwanga kalingeni kukhetho, siyabona ukubana kulokho okungaguqukanga lutho. Kutho ukuthi liyangena yini kukhetho kunje?
Ngabe balungise koloko kasingeni kodwa sizoze sihlale phansi sithi ngoba umthetho kawulungiswanga. Siyabe siredi silungisa imithetho, siyabe silungisa imithetho yethu wonke siyenza lokho esikwenza okwethu thina. Lokho kwezalo lokho asikungeni ngoba ngamathothi yakwazi ukuthi khona balungise njengalamuhla isebenza inkonzo ihambe. Sethi la sebe sikumelele koloko.
Hello ke umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le MDCT ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Izulu seliqalisile ukuna endaweni eziningi zelizwe lanxa lingafikanga ngesikhathi esifaneleyo. Kobulawayo abantu basilelwa ngamanzi kodwa ukuna kwezulu lokhu sokulethe ukuthaba ukujabula ebantwini ngoba lokuqanda sokuqandelela. Kodwa kwele South Africa izulu lize ngolaka lachiya umonakalo omkhulu kakhulu kwaze kwafa abantu abane. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Jesus Manampofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ya kube nezulu elikhulu kakhulu lezidala umonakalo endaweni ezijini e-South Africa, ikakhulu endaweni ekurileni khangela impumalanga yaseJoburg, indawo ze-airport e-OR Tambo airport. Kube nezulu elibi kakhulu ngoba imoto ezinye zigcine sezingene phakathi kwamazi, abantu babonakala sebehlezi phezu kwamarufu ezimota. Njalo kube labantu abashonileyo abasileyo ngabanga abantu basacabange ukuthi yi-4 kusiya ku-6 khonapho.
Sikhuluma nje lilokhu lisina yini kumbe seledlule?
Ah liyana ngoba la manje liphele sibili liyana okufeni sivukaphume ezima nje abantu baphume ezima okufeni baphume baendaweni zabo lapha abasebenzela khona bemsina abanye bagcine betayisile. Ikhona kodwa anytime nje ningaqala ukuna kakhulu e-Gauteng lapha likhanya ngathi liningi kakhulu kulezi nsuku. Ngoba manje sihlandela indaba esiphumayo kule ngane futhi enye ekhanya ithethwe ngamanzi ene-3 years basazama ukuyilandela izolo bathe besayifuna ntambama lapho izulu ngamandla bagcina kungasakwenzakala ukuthi baqhubeke besiya phambili. So likhona la kanje noma yisile isikhathi nje ngaqala kunetha sile.
Ngiyazi ukuthi usule minyaka ukhona ngapho e-South Africa usuke walibona na izulu elingaka?
Ye leli zulu leli kushuthi ngaba ngelesithathu minyaka esengihlale lapha likhona elinye labuya ngomonakalo esokwethu lapho lahamba khona kwakuphakama izihlahla lalinomoya omkhulu kwakuphakama izihlahla kuphakama izinzi imkhukhu abantu abafane bahlala emkhukhwini yahamba sathi masisiyakuza abantu bacela besithi izulu lamkhona ngathi lalile njuzi. So injuzi bayacela ngathi uma iphuma emanzini ihambe phezulu iyabe idinga indawo kuyangena idingisa izipho. So imikhukhu ibonakala imhlophe yacaba ngokuthi ngingamanzi siyangena phana ngena nsi ngamandla soyasidlula le mikhukhu. Kozola nje lelinye elaphambanisa imota zabantu lezinzi ePretoria lapha nalo laba yisimanga ngoba lalilamatshe amakhulu amatshe amanye ayesabekayo angangomgano. So kwaba yisimanga esikhulu kuthe kusenjalo abantu bathi bahamba libheka empumalanga liphela kwabonakala ithuzi sesingathi ngesomuntu esikhulu ezingazange sizwisise ukuthi ithuzi mhlobani kwakungathi umuntu ohambayo nje akuzange ngizwise ukuthi into mhlobani. So elaliviki ngelesithathu.
Kodwa ekhaya bathi kalifikanga?
Ekhaya kalifikanga ngokukhuluma kwabo bonke kusathisa kuyathisa sibili indawo eziningi basalifuna izulu ukuthi abakaqali lokulima.
Hello-ke ngumnumzana Jase Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampofu.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lwezemaphandleni eliluphiwa nguNtungameli Nkomo kodwa lamhlanje lilethulelwa yimi uChris Gande. Sixoxa lo mnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedete. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gande.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani sizwa kuthiwa kulo dubo lamanzi edete?
Edete sibili lo dubo lamanzi ede highest level. Ngenxa yokuthi sesingena kuviki yesine singelamanzi. Khonapho silezikolo ezithi St. Francis Seroy nedetema secondary. Izikolo lezi senza ama-toilets lawana afuna ukuthi kuya kumele ukuthi kube lamanzi. Sile kliniki, sile ama-biao, sile ndawo ama-restaurants. Lapha kumele ukuthi amanzi ayafunakala suku zonke. Sile ndawo ezinjengama-butchery. You know, a business center, you know, we have gone, it's now so kuyinyanga yonke singelamanzi.
Ungasitshela manje ukuthi bathini zona iziphathamandla ukuthi kuyini okungakusenzakala?
Iziphathamandla zezima zona ngokwazo azikhulumi iqiniso because abazake be-adresi abantu besitshela ukuthi thina kuyini okubangela ukuthi singabi lamanzi. Ungabalanda emahhovisini bayakutshela ukuthi kuleziphathamandla ezimelela izakhamizi ezinjengamakhansi kumbe sithi MP abantu bona lawa bazake besi-adrese thina ukuthi sibe kwazi ukuthi imbangela kuyini singabi lamanzi. But abantu uyabona ukuthi iqiniso liyathina vele liphume egcekeni kukhanya bona abantu bezinwa kababhadali imanzi ezesa. So izesa isine sikhatha amagesi ikhathela abantu bezinwa.
Manje baphila njani abantu bakha ngapha amanzi?
Khathesi yazi njoba ngichilo ukuthi sesikwanisa inyanga singelamanzi. Anything can happen because yazi ukuthi i-system yama-toilets akhona edate afuna amanzi. So ungazwa ukuthi kulomuntu ofilele ngenxa yemikhuhlane ebangelwa lokuswelakala kwamanzi. Kuyabe kuyiyo imbangela yokuthi abantu they've gone a long period without water. Abantu bayenza these days bayenza ukuhaya izimota besiya ema-reserve ukuyozama ukucela kobosobhuku lobomndisa ukuthi bekhe amanzi ezibhorani bebuya lawo ngapha enkomponi ukuzowasebenzisa abantu anakade esithi bengafika by 10 o'clock bayesebetyayisile because abaphathi besikolo abasoze bekwanisa ukuba nabantwana abagcina abantwana the whole of the day and which means we are losing a lot in the sense yokuthi sabhadala imali for the whole term but abantwana for the whole term ngabezafunda nje for almost an hour they dismissed ngenxa yokuthi akula manzi kuyona ukuthi thina abazali siyabe sesibuyiselwe emuva abantwana sebeqede 3 weeks zonke befunda ekuseni 10 o'clock baye sebebuyile kudala
udubo lolu libona ungani luzaphethwa ngani libona ungani luzaphetha njani lina liza khamunzi kukhona yini elikwenzayo ukuthi lihlanganelane ndawonye libona ukuthi liyahambisa phambili lolu daba
inkulumo yaso kunje kagande ngikhulume lawo abantu bezinwa namhlanje ngikhulume lo baba omunye wezinwa othwa ngufindi wonjele ukuthi kade kuchile ama polls awezesa but kade kungasilo qiniso ukuthi ngama pipe kade chile into kade ikhona ukuthi bona akababhadali ababhadali zesa on time so thina into yangona le iyabangela lokuthi akabakhulume ama awakhulumi iqiniso ngakhulumi iqiniso kuma stakeholders we will sit together sit to find a solution how best can we deal with that but in the ekona okwakatesi ngekuti sebehambe baye badala so nalesi credit card le laso esezesa siyakwazi ukuthi the OD izesa something even last time sakhuluma labakhulu babo ekomlawa ngari basira ukuthi kade le credit ngapi ezesa and bathi nesi badala that time amanzi ahle abuya so siyakhangela futhi ukuthi engcenye kusasa ngikhuluma kanje amanzi ayabe sephuma nxa sebebhadala imali ezeza
hayi kulungile ungavalelisa abalalela
no ngiyabonga kuba kuprogram yestudio 7 iyasisiza especially nxa sesifike kundaba ezinjengalezi because at times inhlupho ezinjengalezi kumele ukuthi ngesinye isikhathi imanagement ibe exposed yiko lapho bazaphula ama-socks well on time
hayi sibongile kakhulu
ngiyabonga lamhlanje
hello-ke bekungumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ebesixoxa laye ekhona le edede kuhlelo lwethu lwezindaba zemaphandleni siyaqhubeka silokhu sixoxa ngodaba lwamanzi osoluphathe ilizwe lonke kusukela eMashonaland kusiya eManicaland lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lomela isigaba sebhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda la ekhuluma ngodaba lwamanzi okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Gande kunjani emazweni
hayi ngapha siphilile sizwa kuthiwa udubo lwamanzi ebhinga solufike kusibanga esibi kakhulu kwaze kwavalwa lesibhedlela ungasitshela ukuthi kuhamba njani
ye into eyenzakalayo Gande ukuthi ebhinga amanzi njengamadolobho amaningi amanzi siwaphiwa yizinto so-ke amaviki amathathu adlulileyo kube kwaba lo dubo lwamagetsi amagetsi akade ehambile ebhinga impompi yamanzi eyiyepompa amanzi ukuthi engena phakathi na kwedolobha lethu lebhinga yimpompi esebenzisa amandla kagetsi ngenxa yokuswelakala kukagetsi-ke kutho ukuthi leyo mpompi ibingasapompi amanzi ukuthi efika ebantwini kanye njalo lokuyafika esibhedlela so-ke isibhedlela kutho besiphakathi komnyama njalo saphinda saba phakathina ngokuswela amanzi ugetsi uthethe isikhathi sibile side ngoba uthethe almost 2 weeks yasisiba khona igetsi then after that after about a day amagetsi ahamba njalo wahlala njalo iviki kungela magetsi iziphatha amandla zesibhedlela zasekubona-ke ukuthi akula ndlela abanga-operat-a ngayo isibhedlela bengela getsi bengela amanzi njalo basebevala bayenza nje ukuthiwa yi-partial closure esibhedlela bemelele ukuthi amagetsi ephenduke lamanzi njalo ephenduke
ngaphandle kwesibhedlela ngeziphi ezinye indawo ezibe lodubo lona
izikolo zibe lodubo uyakhumbula ukuthi ngaleso sikhathi abantwana bebephakathina kokubhala imihloliso ama-examinations abo either end of year examination kumbe ama-national examination so-ke ama-teacher kulokuthi bekwanise ukuba sezikolweni ngesikhathi esifaneleyo bebetholakala behamba amakhilomitha amaningi besiye emfuleni kazambezi ukuthi beyekukha amanzi. Sihlangane njalo lodubo ukuthi izakhamizi zona ngokwazo kazitholanga amanzi isikhathi sona leso. So abaningi bebehamba besiya emfuleni ukuthi bekukha amanzi. Sike saba nje lengozi ephose yabulala umuntu esebanjwe ingwenya emanzini emfuleni. Konke lokho kubangelwa ukuthi bekungela amanzi emfuleni. Bekungela amanzi akade efika phakathina kwedolobho lapho kuhlala khona abantu. So ngathi nje phose indawo zonke ezisebhinga town, ama institutions wonke ngaphandle kwezikolo, singakhuluma njalo ngama government offices, wonke kube affected ngoba bekungela amanzi nje indawo yakhona yonke. Lokho kuhlanganisa njalo lama, remember ukuthi thina lama lodges, we are a tourist destination. Ama lodges bebenga operate kuhle because bekungela amanzi. Sile children's home ekhona, indawo okuhlala khona abantwana abangela abazali. Nayo futhi ibe affected. Ngathi nje indawo zonke esebhinga center, indawo ezinjengezikolo like isikolo kuthiwa iManjolo High, which is about 22-23 kilometers away from Bhinga center, la ithola amanzi from the same pump, nabo babe affected ngohlupho lunalolo olwenzakeleyo.
Kodwa nxa sikhangela indlela obona ungani kuzalungiswa ngayo, ubona ungani akusoze kube lodubo olunjalo na nxa sokulungiswe ngendlela okhuluma ngayo?
Ngokubona kwami izesi yabezinwa banganelisa ukuthi besifakele ama solar panels ukuthi ipump yethu iqaliseke ukudrive ngayo nge-solar energy. Ngiyabona ukuthi udubo lwamanzi luyabe lungasoze lusikhathaze kangako ngoba kuyaye kusitsho ukuthi ngesikhathi izesa ingekho ama solar panels abe sekwanisa ukuthi ethumele amanzi ekuba khona phakathina kwendawo. So ngokubona kwami uma lokho kungalungisiswa, I think kungaba yi some sort of a reliable solution ku problem yethu eyamanzi. Then ke ku problem yethu yamagetsi, ngeke ngabuzana lobaba uNkiwane ukuthi ngambe kule permanent solution engayenza ukuthi i problem efana lokhu kwa kwamapoles, ngoba kathesi singena esikhathini sezulu and kathesi Bhinga ibithola ibisiba lesikhathi esiba lomoya omkhulu. Bekusiba lomoya omkhulu akade sithatha ezwisa izinto eziningi including ama-poles amagetsi. So okutsho ukuthi nxa kuyikuthi isikhathi sethu sezulu salomnyaka siyakuba njalo, siyakuba nemoya emkhulu, then kutsho ukuthi sizahlangana lodubo lolo njalo lanjalo elokuthi ama-poles yabe sokusenza ukuthi amagetsi engabe khona. Bangakhonektha nje bekhonektha kwenye line, but udubo lokuwa kwama-poles ukuphela kwalo embona ngani kunzima. Okungalunga kuphela ukuthi uhulumende le ministry ye energy izame ukuthi khona izisebenzi zayo zikwanise ukuthi noma phakathina kobusuku ngathiwa khona akula magetsi asewile ama-poles, banelise ukuthi behambe besebenza. Nxa kuyukuthi kuyafuze befake umthetho wokuthi i-overtime ngayisebenze ibe khona noma phakathina kweviki, siyabakhuthaza ukuthi aluba bangenza njalo ngoba indawo enjengesibhedlela Gande akula ndlela engasebenza ngayo ngaphandle kokuthi kube namandla kagetsi. Amanzi angaba khona, but nxa kungela amandla kagetsi kasithi for example kulo mama oyabe sefuna ukuthi ebelethe, mhlawumbe kufuze ukuthi ebelethe by operation, nxa kungela amagetsi odokotela kulalutho abangalwenza ngaphandle ukuthi bemkhangele. So ke siyakhuthaza ukuthi khona nga kungaba le ndlela yokuthi amagetsi.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga Gande balaleli. Lisale kuhle. Abakithi eBhinga nxamba avalelisa athi amtshale kabothu kuBhinga oko thuli kwezi kaanzila zyonse kuthi imagetsi akhalekayo imanzi.
Lo ke bekungumnumzana Prince Dubeko Sibanda ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930, 12080, lagu 15775 kilohertz. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siya
siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana sichasisile Ndlovu wenhlanganiso ye-Women's Development Association. Sixoxa ngenhlelo zokufuya imbuzi eMathebeleland South. Ukwenzela ukuthi abesifazana bakulesi sigaba beziphilise njalo banakekele abanye. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, siyabonga ukwamukela.
Uhlelo lolu olokufuywa kwembuzi lusebenza njani?
Inhlanganiso yethu ithole uncedo ku-US Embassy Small Grant Project. Kule iproject sifula imbuzi labomama emakhaya. Sathatha amawadi abangu-4 kuphela. Sathatha iwadi ehlanganisa ward 3 esikhangela kumama basemzimuni. Sathatha iStanmore uward 4 esikhangela khona omama abaseStanmore nelumene. Sathatha uward 8 esikhangela istezi labomayezane. Sathatha uward 7 lapho esikhangela khona isimbumbumbu. Omama siyabanika imbuzi befuye. Nxa imbuzi lezi zingazala, siyabe sithi bethathe ezingu-10 kuze nezo abalazo bedlulisele phambili esithi person scheme. Then lezi abasele nazo baziyelusa bezisebenzise uku-generate i-income esabeyisobhem beyenze ongama-small projects. Kodwa sikukhangelele ukuthi imali ihlale i-generate njalo imbuzi lezi zisiba khona. Kuyikuthi sincede omama esibabona bephakathi kwendlala kangaka ukuthi beyanelise ukunika abantu babo ukudla ngokuthi bethenge impuphu ngoba eGwanda kuvele komile akulazulu.
Ye, kodwa nxa sebekhuphile leziyana imbuzi ezilitshumi basala lezinye bathola njani imali yokuzisiza ngalezi mbuzi eziseleyo?
Omama laba sibatrenile, so sikhangelele ukuthi bageyine ulwazi le-financial. Lezi abaselelayo imbuzi ngomnyaka izifakabili kumbe kathathu kusiya ngokuthi itholile ukudla lamanzi ayeneleyo. Lezi zingamunyimunyisa bese bekwanisa ukuthengisa. Ekuqaliseni kuzaba nzima sibili ukuyi-sustain, kodwa after 6 months or 8 months of the project 1 year basebekwanisa sibili ukuthi bethengise lezi abazithengisayo besale futhi leziningi esibayeni. Bethi nxa bengathengisa baziholise bona. Ngalo-ke sibacele ukuthi enzuzweni yabo abalayo benze okuthiwa yi-corporate social responsibility, be-identifye intandane ezikhona ezingafundiyo ngokuswela indleko yefees bebabhadalele. Each group besicele ukuthi idinge abantu izintandane ezingaba ngu-5 kusiya ku-10.
Liyenelisa ukuthatha izakhamizi eziningi kumbe liyakhetha abanye lichiye abanye?
Sabona ukuthi singathi wonke umuntu angene alusoze lube effective ngoba silokukholwa ukuthi nxa i-project iqala ngehlekana elincane ithi sisiya ngokukhula. Sakhetha omama wadi abangu-20 bazaphiwa imbuzi ezingu-20 ukuthi bezifuye imbuzi. Abanye sebeqalisile ukuthi nje kunzima ukuthola imali emabhenki ukuthi sihle sithengele wonke ama-groups kawani. Abalenhlanhla zihle zathi zifika zingahlali zasezala. Okuyikuthi yi-project ethembisayo etshengisa ukuthi ngokuya kwesikhathi nxa imanejeke kuhle bazagcina sebekwanisa ukuzithengela inkomo.
Yiziphi inswelo elibona belazo kakhulu iningi labo?
Sikhangela ukuthi omama when it comes to political participation abaparticipate ngoba bezele belenswelo bengela ama-resources okuthi besukume. Njalo bezele belenswelo zokuswela ukudla, vele umuntu oswelayo uyeyisekile esigabeni. So thina into ebesizama yikuthi sithi empower them economically ukwenzela ukuthi bekwanise ukuthi laye umuntu asukume esigabeni azizwe engumama, azizwe ekwanisa ukuthi ngempela ngingachallengana losekazibani ngimwine. Ngoba sikhangelele ukuthi kube labo mama abangama-councillor, kube labo mama abangama-MP eMatsouth abakhethiweyo nothi labana abasuka ku-proportional into esiyifisayo. Njalo sikhangelele ukuthi omama laba ekwanise ukuthi nje egumeni labo ayavuke anathe itiye, ekwanise ukuthi nemali azisebenzele yona ngoba lezo mbuzi uyazisebenzele lanto zazelusa yedwa. Engabi ngabantu labana bale dependent syndrome from donors ngoba amadona amaningi eZimbabwe akakuthakazeleli inhlupho zethu kaziphili. So yikho esizama ukuthi sikwenze ukuthi abantu bebe self-sustained.
Ayisibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlele.
Leyo
balaleli bekuyingqoqo lo nkosazana sichazisile Ndlovu oyinhlanganiso ye Women's Development Association oseGwanda. Tiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene kulolu hlelo oluphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kHz.
Wobuye wangiphinda futhi lokho awani ngiyomthola nini umakoda mina. Wobuye wangiphinda futhi lokho awani ngiyomthola nini umakoda mina. Sebemthathile nalove sengithembele kuye kanti ngiyomthola nini umakoda. Uphinde wangishiya nalove sengithembele kuye kanti ngiyomthola nini umakoda. Ngiyomthola nini owami mina umakoda. Ngiyomthola nini ngiyomthola nini owami mina umakoda. Ngiyomthola nini ngabe batholakalaphi abakwazi ubekezela ngabe batholakalaphi abanothando lweqiniso ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke. Ongisizene ningifunise umuntu omuhle okwazi ukubekeze. Ongisizene ningibhekise umuntu omuhle unothando lweqini. Ongisizene ningifunise umuntu omuhle okwazi ukubekeze. Ongisizene ningibhekise umuntu omuhle unothando lweqini.
Isikhathi savume ukuba siqhubeke sisonke kodwa okwamanje singakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba besilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ukhetho lweZimbabwe solusondele kodwa ibandla leMDCT lithi nxa kungalungisiswanga imithetho yokhetho ngaliyikungena. Sekufe abantu abane kungozi ezivangelwe yibuna kakhulu kwezulu lesikhukhula kwele South Africa. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo. Igama nguChris Gande, lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.